ngesizwe eziphathelane leMelika. Wayengusodolobha weNew York, khonapha eMelika umnumzana Michael Bloomberg, oyisinothi ibillionaire, usephumele egcekeni ngokusemthethweni ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Uthe injongo yakhe emqoka yokuncintisa ngeyokuthi anqobe umongameli Donald Trump abesevuselela ilizwe leMelika. Uthi okuzabangela ukuthi anqobe kukhetho yikuthi ulolwazi olujulileyo kwezamabhizimusi lakuhulumente. Umnumzana Bloomberg, owayekubandla lama-Republicans, uncintisa ezimele. Ngomnyaka ka-2016 waxhasa unkosikazi Hillary Clinton owanqotshwa umnumzana Trump okukhetho lokudinga umongameli. Ngeviki edluleyo, umnumzana Bloomberg uxolisile ngomthetho wokuhlola mahlayana abantu kudingwa izikhali eNew York ngesikhathi engusodolobho okwakukhathaza kakhulu abantu abamnyama labahispanics. Kodwa abalwela ilungelo loluntu bamsolile besithi kusobala ukuthi uthatha leli nyathelo ngoba isedinga usekelo. Umnumzana Bloomberg wayengumeya wedolobho leNew York kusukela ngomnyaka ka-2002 kusiya koka-2013. Ngalokho, uthi umazi kamhlophe umongameli Trump layo engoweNew York ukuthi usenga ezimithiyo nxa ikhuluma ngobukhulu bamabhizimusi akhe. Umnumzana Bloomberg ngumholi wenkampani yamabhizimusi enkulu kakhulu egoqela ekamabonakude, imisakazo kanye lamabhuku axwayisa abantu ngokusetshenziswa kwemali. Umkhankaso wakhe ubikwa ubhadale imali efika amadola ayizigidi ezingamatshumi amathathu, $30 million, elembiko yokumkhankasela esakazwa kubomabonakude elizweni lonke kusukela izolo.